kulento engaqondanga phakathi kwesinqumo lesifenzakeleyo ngoba awungeke usukume wena uthi ufananise into kamemari mshurawa lento yama coach achayo yayekela ukuba segaming uthathe lapho usuke unanzelela ukuthi laba abantu okuthiwa i-disciplinary committee e-PSL eyaphuma nalesi sinqumo sokuthi kuyenziwe i-replay ibhadale 2000 dynamos idlalele ku-neutral venue ube susitshintsha kodwa ube sutshiya ukuthi kumele ibhadale 2000 kodwa lapho okuvele kule ndaba khona ye-3 points ube sithi siyayinika i-dynamos ngibone ngani nxa ulanzelela lapho indlela ababhale ngayo hhayi kungani kula maphutha lapha nala ngoba ade kumele bakwenze bekumele ukuthi bananzelele ukuthi icala leli lilalelwe ngabanye abantu labo abangamagqwetha njengabo baphuma lesinqumo leso nxa bona kade bengani bayehlukene nabo mpijana bebengeke behlukane kube nomehluko onjengalo siwubonawo owokuthi i-dynamo sokuthiwa isiphiwa 3 points kodwa iyalibhadala i-2000 akuhambelani khona lokho kokubi ngawukhangela kumele ukuthi ngabe kuthiwe leyo lezo zinqumo esenziwa abantu labana azirayithanga sonke angeke uthathe ngeziqephu ngeziqephu kumele uthathe kundawonye okwenziwe labana bokucala ubuye lakho ukhuluma ukuthi kwenzakala njani simisa la mina ngibone ngani abantu angabakwenzile ngabathi hayi abasayi u-neutral venue kodwa ke sebeza kuyadlalela maybe elufana khona pha kusebenza ama-referral afana nayo i-1k la izibonele ukuyiharare right kodwa i-2000 suspender maybe $1000 ngabe kungcono hathi lokhu abakwenzileyo kumnuka santungwana la
ubona njani ukubana yona i-1k yaphambanisa ukuthi iqhubeke idlale umdlalo wakhona lo ukuthi ngayayekela na
no okwenziwa i-1k into enhle kakhulu noma ubani noma i-FIFA iyakuvumela ngoba kukhangela phela i-ground yayigcwele ngabe i-1k yalo ukudlala kwakuzaba lo msindo kube labantu abalimazane benza right badlala besenza bedlala under lokhana okuthiwa i-under protest ukuthi ukuthi bakutshelile lo kuthiwa u-match commission ukuthi hayi thina lapha siyadlala asisela coach lo mdlalo esesiwudlala ngoba ungane babeqonde kakhulu abantu be-1k siyababonga kulokhu abakwenzayo.